So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Namukela ku Studio 7 lamhlanje ngolwesine ekuseni mhla ka 28 kuNhlolanja 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, iningi lisola uhulumende ngokwehluleka ukulethela ilizwe amafutha ezimota awe petrol le diesel, wona afikwa esesilela njalo osekudale ukuthi indwendwe zemota eziwadingayo zibe zinte emadolobheni yamakhulu.
Kusasetyenzwa abantu sebetshona besemalayinini besotshana namafiweni, imihlangano iyaphostponwa, kuyakhansila izinto. Kuba lula ukuthi baqinise ukuthi into le sibe hlula and bangaze baqinisa amakhanda bafosela abantu beZimbabwe ukuthi bavulule kuphela, ngoba bona bathole imibhobho kwala masosha kodwa kusala ziqinisekeshei.
Abachayeli bemichova babikwa sebekhweza imbadalo ngesikhathi yamabhasi kahulumende awezukho engasabonakali, okubangela ukuthi uhlupho lokuswelakala kwamafutha lukhathaze wonke umuntu.
Yenaba ama-transport association laba ye bayazama, kodwa-ke uzafumana ukuthi kunakhona abanikazi bamakhombi bavele bunamthetho wabo badinga imali ngendlela zonke. Nxa kuthe kwavuleka isikhala sokuthi sokule shortage bathe bathizibe baphezu. So ngithemba ukuthi idubo lolu luzakwehla yena uhulumende ethe wangenela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lisola uhulumende ngokwehluleka ukulethela ilizwe yamafutha izimota awe petrol le diesel, wona abikwa esesilela njalo osokudale ukuthi indwendwe zemota eziwadingayo zibe zinde emadolobheni amakhulu. Kobulawayo le Harare kubikwa indwendwe zakhona zizinde ukwedlula ezike zaba khona phambilini kokutshengisela okwenziwa ngenxa yokuqansa kwentengo yamafutha. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeMotor Industries Employers Association of Zimbabwe, umnumzana Abednego Bebe, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Uyabona Gande, engakutshela khona okuliqiniso okupheleleyo ukuthi nxa amafutha beshota kathana engakakhwele sese-$1.45 abengcono kunakathesi okunkokhona. Ngoba ngikhuluma kunjenje kathesi-ke uyafica ukuthi amagaraji abe engalalayini ewomile engalalutho. Lawo abe enolutho ofisa indwendwe sezisenki imota seziminyene, abantu bonke akusasetyenzwa, abantu sebetshona besemalayinini bexotshana namafiweni, imihlangano iyaphostponwa, kuyakhansila izinto, abantu bexotshana namafiweni. Idead kanti iqiniso elikhona amajaha la esikhulume ekuqinisweni, kuba lula ukuthi bakhulume iqiniso ukuthi into le sibe hlula. Kuncediswane ukuthi nxa sokusehlula kunje singabambisana njani ukuthi into liye phambili, ngoba kathesi okuqinisweni iZANU PF sokube hlule lo and bangaze baqinisa amakhanda bafosela abantu beZimbabwe ukuthi bavulule kuphela, ngoba bona bathole imibhobho kwala masosha kodwa kusala kuliqiniso kuyeshei.
Wona umkambo wensitha ayatholakala yini amafutha?
Uhlupho oluba khona umkambo wensitha awubi khona nxa amafutha engekho. Umkambo wensitha uba khona amafutha nxa ekhona. Khonokho nje ukuthi umkambo wensitha kawukho kukhomba ukuthi amafutha kawakho. Ngabe kuthiwa khona kulo mkambo wensitha amafutha abe khona ukuthi labo abakwanisa ukulala nqalayinini bethaphuza bese besiyasidala umkambo wensitha, yikho kwenzakalayo, ngoba amafutha akhona abe khona abantu besenza umkambo wensitha. Kodwa kathesi amafutha angikhona kawakho ukuthi kwenziwe lowo mkambo wensitha, ngoba owatholayo ngowasebenzisayo.
Akula yini lapho abathi bona bayamukela ama US dollars kuphela nxa bethengisa amafutha?
Ukhona sibili lapha abayamukela khona ama US dollars bethengisa amafutha, kodwa-ke okuliqiniso ukuthi akula muntu ohamba ngemota, imota uzibona zinengangaka eZimbabwe, ohola ama US dollar. Balutshwana kakhulu abafikile 1% abantu abathola inzuzo yabo nge-US dollar abathela kulezo ndawo zama-US dollar. Njalo abathela kuma-US dollar yilaba labantwana ababe ngaphandle ababathumezela leyo mali. Labo sebelobunzima ngoba abathatha imali e-Western Union sele ithathelwe ngodlakela, sicathile imali ebishwe ngabanikazi. So kuzima ukuthi abantu ukuthi bakuya ku-US dollar. Angaba khona ama-US dollar alobunzima ukuthi abantu bathole. Ngapha laleyo-US dollar belo ayibonakali, lapho ebonakala khona iyadula. So akusebenzeli kuzima. Ikomiti ukuthi eqinisweni lapha uhulumende sokumehlile, noqinisweni khona ukuthi uvume sokumehlule, madoda sibambisane ngiye phambili.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kungaqhubeka kunje amaviki amabili amathathu alandelayo kungahamba njani elizwenda?
Uyabona umuntu ungaze umcaphule awukwazi ukuthi izaviyetha njani. Ungakhangela isimo esidlulakiso abantu abanye bafike, abanye balimele, abanye babotshiwe kodwa ngabantu abazondileyo kunabo. So umuntu unga evele sesesimeni sokuthi sumfuqe wazi wafika ekugcineni kahlela lapho angayakhona. Uyadinga indlela zokuthi umuze ukuthi kona lokho kwenzayo kubuhlungu uyazidinga nje. So ukuthi abantu baza kuthi kuza kwenzakalani, abantu bazadinga indlela sokuthi batshenge ukuthi kubuhlungu abakini.
Manje amafutha la asilela kobulawayo leHarare kuphela kumbe la semadolobheni amancane lakho akulalutho?
Akulalutho, mina izolo bengiseHarare ngithwele nzima ukuthi ize ngithole wona lawo amafutha. Ngigcine senginedwa ngumngani okuyindlela ukuthi sengisenza okokucela ngibobe ukuthi ngizawabisela ngoba layo belawo ukuthi ngize shinda khonapha kobulawayo. So yikho ngikushoyo ukuthi umumo kawulunganga, umumo mubi, kakusasebenzeki. Uhulumende angaze athulise, aqinisele, athule ngoba abantu bazilele kodwa ekuqinisweni akusasebenzeki layo kukhangele.
Lo ngumnumzana Abednego Pepe, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeMotor Industries Employers Association of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Ngusenjalo, abachayeli bemichova babikwa sebekhweza imbadalo ngesikhathi yamabhasi kahulumende awezukho engasabonakali, wona okwakuthiwa alentengo ephansi okubangela ukuthi uhlupho lokuswelakala kwamafutha lukhathaze wonke umuntu. Asizweni umnumzana Norbert Mafu, isiphathamandla sePassengers Association of Zimbabwe, umnumzana Chenisani Ntungakwa, ingcweti ecubungula ezombusazwe, kanye lomnumzana Andile Masuku, umhlali weHarare, ngokulandelana kwabo bekhuluma lentathelo yezindaba yeStudio 7 uGibson Pepe ngalolu daba.
Sina njengephansi yahlupheka kakhulu, udaba luhlupha kakhulu ili ngoba ekuqaleni anto yabona ukuthi ipiwele yaliyakhwela ithe isikhwelile uhulumende wangenela wafaka amazuko abamakhombi bayehlisa. So kathesi uhlupho lwesipiwele futhi solubanje ukuthi amazuko lawo abe malutshwane, then amakhombi lawo abe malutshwane, lawo amalutshwane sephezi. So isikhalazo sebingeza ukuthi uhulumende njalo kangenele futhi abone ukuthi kona khona ipiwele iyabuya ngobuningi bayo emagarajini itholisane wenze ukuthi imota zingaba khona emgwaqweni. Ama-stakeholders lapha bekakhulu kakhulu sisakhangela ukuthi sibonane nabakhulu abe-ministry transport nabe-local government abayiwo abayi-charge. So ihlelo lolu kalukaphumeleli, kade besithembe ukuthi sizababona basinikeze sicebisane nabo. Then nabo ama-transport association laba ye bayazama, kodwa-ke uzafumana ukuthi kuna khona abanikazi bamakhombi bavele bunamthetho wabo badinga imali ngendlela zonke. Nxa kuthe kwavuleka isikhala sokuthi sokule-shortage base bathuthuze baphezu. So ngento ethemba ukuthi udubo lolu luzakwehla mna uhulumende ethe wangenela.
Okokuqala, izupho yayi-parastatal ngama-80s up to engxenyeni singathi ngabo-90. Yayi-parastatal kwaba le-privatization ye-transport kwangena amakhombi. Izupho esingene kathesi i-state i-budget ayikho kwenelisa ukuwenelisa izupho okwakwatesi.
Imbiko leyo esizwa uhulumende nsuku lansuku ukuthi le nto izaguquka, amboni kule nguquko ezayenzakalala. Kunini lokhu sitshela ukuthi amafutha azabuya, isimo siyatshintsha. Lakathesi awulanguquka guquka namhla sengolwesithathu satshelwa kuviki edluleyo ukuthi isimo siyatshintsha.
Lo ngumnumzana Andile Masuku, umhlali weHarare. Sizwe njalo umnumzana Norbert Mafu, isiphathamandla sePassengers Association of Zimbabwe, kanye lomnumzana Chenisani Ntungakwa, ingcweti ecubungula ezombusazwe, bebexoxa ecingweni lo Gibson Bebe, intatheli izindaba yeStudio 7 beseHarare. Ngesizwe ezinye zendaba eziqhamukayo lamhlanje. Iphephandaba leThe Herald lithi eleButswana likhangelelwe ukusayinelana lele Zimbabwe izivumelwano eziyisishiyagalombili emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili owe-Binational Commission Summit oqalisa namuhla. Umongameli Mokgweetsi Masisi weBotswana ufike izolo elizweni lapho ahlangabezwe ngomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa, iziphathamandla zikahulumende, ibutho kanye labameli bezigodlo zamazwe akusadala. wenzelwe idili esigodlweni sikaMlanga kwa State House lapho abakhulume ngobudlelwano babo bencomana njalo bethembisana ukusebenzelana ndawonye ekhuluma emhlanganweni ekuseni National Commission wabona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo ubongele Botswana ngokunika eZimbabwe imithi yokusebenzisa izibhedlela lokho kwenzakala lanxa eBotswana lethule umbiko liphikisa ukuthi lithe lizakweboleka eZimbabwe imali efika amadola ayizigidi ezingamakhulu ayisithupha $600 million njengalokho obekuchiwo yiziphathamandla zikahulumente iningi lithe lokho kuyayangisa ngesikhathi iziphathamandla zeBotswana ziselizweni. Uhulumende uthi ababalisi abazinkulungwane ezilithumi lamakhulu amabili 10,200 ababekhalele umsebenzi ngenyanga edluleyo bazathathelwa amalanga abo okuphumula ama-leave days njengesijeziso sokwenza lokhu. Ababalisi laba bagoqela amalunga enhlanganiso ezilwela amalungelo abo e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe le-Zimbabwe Teachers Association eziyizo ezaqoqa lokhu kutshengisela. Labanye ababalisi isiphathamandla se-Public Service Commission umnumzana Ozia Sobe uthi uhulumende kasoze aholise ababalisi bona bengasebenzanga njalo bengaphinda ukukhalala umsebenzi bazathola isijeziso esedlula lesi ukutsho iphephandaba le-The Herald. Ngesizwe abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni.
Sambonani ku-Studio 7 umpofu mlalelo omkhulu we-Studio 7. Nami ngifuna ukuphosa nje amagama amabili. Okokuqala ngizophosa ngomfundisi lo Gangayo lo ngempela mina kuyimi ubefanelwa i-20 years ejele ukwenza ukuthi angakhohlisa abantu bezebegcine benza ubugebenga ngenxa yakhe. Ngibe sengibuyela izweni lakithi. Ilizwe lakithi bengithi mina namhlanje kube mnandi sisizwa ukuthi umthetho utshintshi wokuthi umuntu ebelobuzwe obubili kumbe umuntu ebelamazwe amabili i-citizen khona. Kumnandi lokho, kungumbono omuhle. Nenye imini umbuso ungawuyenza kanje, uyawutshayela ihlombe xa uyenze enye into enhle. So lathi sabatshayela uhlombe ikhabinethi epalamenti ngento abayenzile. UNkulunkulu ngane ngababusisa kakhulu ngalokho, batshintshe into eziningi until ilizwe libe le-freedom. Uma belizwe leZimbabwe i-freedom incane. Nami ke ngiyabonga, bingelela bonke abafowethu abakompofu bonke umhlaba jikelele, abantu bakomadabe isigaba sakithi ePlumtree. Ngiyabonga, sithandekile Mhlanga, bye-bye.
Bengicela ukuchasiselwa ukuthi kwenzakala njani nxa usebenza kwelinye ilizwe li-out ungumuntu kuphela ule passport, nxa ufuna i-citizenship yangkhona uyenza njani ukuze ube layo i-citizenship yakulelo lizwe, uye uyithola njani?
Nani Studio 7 lujani? Ye, hayi ngiyamangala lana ukuthi kuthiwa bekudingwa lapha abantu bezano lokhu bephumelela besiya phambili bavotelwa ngobani abantu besithi babashonta besithi bephume lapha lalapha, kodwa nampa lokhu beyibo kuthiwa bakhokhela phambili bayenza lokhu yibo lokhu yibo labo kuthiwa hhayi MPC khona lapha abatholi lutho, amavoti abo aba mancane. Ngobani laba abazonde izano ke makunjalo? Kutho ukuthi izano iphethe kahle abantu, lokhu sihlala sikhala. Kutho ukuthi abanye abantu badla kahle, baphila kahle, abayiliboni icala. Ngambona ukuthi ungathi ukhala ngokuthi uyahlupheka, kodwa uthole lowo muntu everyday ehlala ephuma phambili, kuthiwa nangu uphuma phambili, kodwa abantu bekhala. Ngobani laba abayenza into enjalo? Bantu bakithi, singarobhanini shem. Kutho ukuthi lapha kukhona abayizinyoka abaloke behlala bekhuluma bethi lokho asikuthandi.
Ngibuhlungu ngibuhlungu ukuthi kwenzakala kanjani khonoko. Ele bona into awuse wayifunda ukuthi mabe tshotsha batshotsha loba sana. One day bazatshontsha into engamelanga itshotsha. Ngoba everywhere lapho bahamba khona bayatshontsha. One day is one day. Ngiyalitshela lizalubona uhlahla. Izigamba ziyaphumela ubala bafowethu. Kuswele umuntu othungayo. So hayi asazi bantu. Hayi mina mbuye ekhezi bafowethu. Ikhezi impela igama nguHenry. Hayi le ndaba le navela ngi-understand. Futhi angeke ngafayi-understand. Hayi laba abantu bezano shem bahlupha shem. Hayi siyasingathi bazalwa umntwana oyi-one, umama oyi-one, ngathi umntwana oyi-one, konke kuyafanani kwabantu kwakhona, kulenkani, ugugile. Hayi
nabingelela kwi-Studio 7. Ngibonga ukusilethela inhlelo ezinhle. Lokho kamfundisi lo asazi kumbe liqiniso. Akula muntu ongavusa umuntu. Hayi asazi. Hayi lokho ngamanga la. Ngamanga silami ngiyibonile sidle video yakhe. Ubamba-bamba nje khona ukwenyaweni ngabusukubamba sukuba sakuzothatha evikile. Kubele nsuku ezingakhe efile. Nasezibhedlela bamaze. Yadeshile. Semocha uphumile khona. Hayi ngibonga lami ku-Studio 7. Mingelela izihlobo labangane. Mingelela u-anti wami uBeverly Maphosa osebulawayo. Igama lami uSilibazi Senzoka.
Ngiyalibingelela abasakazi be-Studio 7 uMandlovu. Hayi lami ngiyakhala lapha basakazi abahle. Ngikhala njengalubaba wasekhezi ngikhala ngalaba abantu abahamba bedlela abadala izimali bedlela abadala izimbuzi bedlela abadala izinkomo isigereso besilaso silaso lathi kithi kwele mfulabuso kuzalwe mfulabuso laba abantu nxa befika esigabeni bafikele endunini bafike bahlale khona babiza umhlangano baqamba ukuthi kunazibani kulalokhu kusazibani kulalokhu uze ukuthi lokho sikukhiphe sifuna imbuzi ezingaka mbe sifuna inkomo ezimbili mbe sifuna i-800 user and abafuna amabhondi bafuna ama-user kambe nxa kwako into eza ukuthi ubhadele i-800 user ungazabe uyibambele empilweni yakho ngesimo esisekhaya shuwani khathesi umuntu akutshadileyo mali isimanga labo bantu bakhiphe into ezifanayo isigaba sonke. Ngiyamangala nobaba lo esekhezile ethi kukhitshwa izinyoka lezikhova yikho kanye kambe bona abadala babona nje ukuthi abantu laba babaqilibezela izigange nje ezigangayo nje ezigqilibezela imali zabadala shuwa awu igavumenti makingenele entweni le abantu laba baqilibezela abadala izimali zabo. And nxa ushuka lapho abadala bazalifunela befuna leyo mali uyazi ukuthi beyifuna uyazi beyifuna ngolaka ukuthi thumezani thina ethu esidubekayo after zathi sebekhiphile lezo zinyoka zabo lezo akunala nto itshintshayo abadala bakubona khonaukuthi lapha siyaqilwa bona babona hayi 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 abantu bayelapha beselapha ngaphe baqila izimali zabo abazithola nzima shure. Hayi government mayingenele laba bantu baxotshwe into zabo lezo uhamba zisithi bayakhipha bedlela abadala izifuyo bedlela abadala izimali zabo babavupha abantu laba bafake entulweni yizikani. Ngiyabonga Studio 7.
Yebo sanibonani basakazi abahle. Into esengiyibona mina eZimbabwe akusafuni amavoti ngoba amavoti sebulala ilizwe ngoba kakuvotwa okuseqinisweni sokufunakala ukuthi abantu babambane okweminyaka eyi-10 or elishumi nanhlanu bebambene belungisisa ngoba amavoti abantu sizophela futhi siyavotela ibandla eliphikisayo yilo elizovusa ilizwe sigcine sesibulewe saphela thina esivotela ibandla eliphikisayo. Ngaphandle kwalokho sokufanele basho bona bezana ukuthi sivotele liphi ibandla okuzoyenza ukuthi singabulawa ngendlela eyenzakalayo, ngoba uphuma kwamgabe utshintsho lube khona olokubulala abantu. Umgabe khona bekungafimuphi, bekuzwakala amafungafunga bekuyenza bhate ekuqatha bekahlonipha, senza into ezimbi bhate ehlonipha abantu. Mna ngakho akahloniphi bantu, uyenza izinto ngiceke uthi ongafuniyo kayekele, usebenzisa isipani kahloniphi. Ngiyabonga ngingu Makuzozo kwelesi South Africa, ngisale kahle balaleli.
Sibonge abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 abazirekhodileyo ukuze siyilalele khonapha emsakazweni. Lawo ngasithumela wakho umbiko, usitshele okwenzakala kwesakho isigaba, kumbe kubingelele abangani lezihlobo. Ukhumbule ukuzibetha ngegama nxa uthanda. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli weSudan u-Omar al-Bashir wethule imithetho emitsha ephuthumayo kulelo lizwe enqabela ukufola kwabantu ezitaladeni betshengisela kumbe ukukhalala umsebenzi. Kuleminye njalo imithetho ezabangela ukuthi abantu bengasebenzisi inkundla zebulenjini eze-social media kanye nemali yabo bekhululekile. Lokhu kuza ngemva kokuba umongameli al-Bashir ememezele i-state of emergency elizweni lakhe ngeviki edluleyo. Lokhu bekulandela ukutshengisela kwabantu besithi bachiye umbuso ngoba esehlulekile. Ele-Pakistan lithi lidubule indizamtshina zama-warplanes awe-India abephaphela endaweni ye-Kashmir abayibangisanayo labomakhelwano babo. Ele-Pakistan lithi libophe omunye obetshayela lezi ndizamtshina, yona enye ewele e-Pakistan enye yawela e-India. Lokhu kwenzakala ele-India lisithi lihlasele ngendizamtshina i-Pakistan njalo labulala amasosha abelolongwa i-training camp. Ekuqaleni kwayo nale inyanga, imota ebijonge ukubulala abantu eyi-suicide bomber ethiwe ngabe-Pakistan abakade bese-India ibulele amapholisa e-India angamachumi amane. Wezenzakalaya eMelika, owayeligqwetha likamongameli Donald Trump umnumzana Michael Cohen umiswe phambi kwedale leCongress namuhla, lapho athe umnumzana Trump ulobandlululo ebantwini abamnyama, uliqili njalo ulitsotsi. Uthe umnumzana Trump wayekwazi ukuthi wayemkhankasela kukhetho umnumzana Roger Stone, wayekhulumisana lomnumzana Julian Assange oyenkampani ekhupha imfihlo eye-WikiLeaks ngokuthi uzaveza incwadi zama-email kankosikazi Hillary Clinton ayincintisana laye. Wakwenza lokhu ke umnumzana Assange. Umnumzana Cohen uphinde waveza ukuthi umnumzana Trump wayeqhuba ibhizimusi lele-Russia okwakungavunyelwa ngesikhathi sokhetho ngoba kungasoze kuhambelane lesikhundla ayesikhankasela, kodwa umnumzana Trump wathi kasebenzelani lalelo lizwe. Umnumzana Cohen uphinde wakhuluma ngokuthunywa kwakhe ngumongameli Trump ukuthi abhadale abesifazana abikwa wayesiya labo emacansini ngendlela yokuthi bengakuvezi lokhu. Uthe umnumzana Trump wayengelandaba lokukhokhela ilizwe kodwa efuna ukwengezelela amandla akhe lawo amabhizimusi akhe kuphela. UCohen waqala wasekela umnumzana Trump phambi kweCongress efanayo, wasentshintsha umnqondo esemveza sokusobala ukuthi uza kuya ejele okweminyaka emithathu ngakwenzayo. Ngalokho abanye ikakhulu kubandla elibusayo lama-Republicans bayamsola ukuthi mhlawumbe usemenzela umona kumbe ufuna ukuloba ingwalo ngalolu daba ezizamlethela imali. Abanye njalo bathi kathembeki njengoba waqamba amanga lanxa wayefungisiwe. Lokho kwenzakala uMongameli Trump eseVietnam eHanoi lapho ahlangane lomkhokheli weNorth Korea uMnumzana Kim Jong-un embuthanweni wesivili wokukhangelela ukuthi ngabaningi ungabangela ukuthi leNorth Korea lingasalolongi izikhali ze-nuclear weapons kumbe livumele ukuthi elemelika lizihlole. Namhlanje kwezomculo sililethela umculo ka Lucky Dube Moyi esithi I've got you babe. Kamoyi uLucky Dube wawuthakazelelwa ngabaningi kwele Zimbabwe nakwele South Africa esithi I've got you babe. Singakehlukani esikhangele ebezikhokhela. Iningi lisola uhulumende ngokwehluleka ukulethela ilizwe amafutha ezimota awepetrol le-diesel wona abikwa esesilela njalo osokudale ukuthi indwendwe zemota eziwadingayo zibe zinde emadolobheni amakhulu. Oliver Lelisayo ke ngosithandekile Mhlanga ngikho lapha eWashington DC.